So we see card is in the Babu VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga kakhulu uJonga Kandemiri osithe indaba ngolimi lwesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 31 kaMpalakazi. Sigqiba umnyaka ka-2022, igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukutimela kwamandla kagesi ikakhulu ekupheleni komnyaka lo akwenza ukuthi i-industry ingakwanisi ukuthi isebenze ngendlela ebesiyikhangelele yona.
Kuningi okwenzakale kwele Zimbabwe kwezomnotho ngomnyaka ka-2022, okuningi kwakhona okuthiye izizalwane zeZimbabwe zimdambiyana, okugoqela ukusilela kwamandla kagesi, amanzi, imisebenzi lokunye.
Ngomnyaka ka-2022 hayi sidonse kanzima sibili abantu badonse kanzima, uhlutshekwa, ulanjiwe, kungela mali, kungelani.
Izakhamizi zemaphandleni esabelweni seZansi yeMandebeleni zithi bezithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo zikhulekela umnyaka omutsha ongcono. Kuhlelo abaculi bethu namhla uNtunkamili Nkomo usiphathela iqembu elizibiza ngokuthi ngompondo kayintshintshwa, lona elihlabela likwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kuningi okwenzakele kwele Zimbabwe kwezomnotho ngomnyaka ka-2022, okuningi kwakhona kuthiye izizalwane zeZimbabwe zimdambiyana, okugoqela ukusilela kwamandla kagesi, amanzi, imisebenzi lokunye. I-Studio 7 ixoxe lengcwethi yezomnotho uMnumzana Masimba Kuchera ukuthi sizwe umbono wakhe ngomnyaka esiwuflathelayo lokuthi kulo oqalayo oka-2023 uthembisani.
Sibona ukuthi yonendaba ye-inflation sibona ukuthi ibiqhelile kakhulu, okokuthi abantu bebengelamali eyokuthi bayisebenzise esingathi i-disposable income. So indaba ye-inflation ibona njengani kumele uhulumende ayikhangelisise. Kuyena uyathembisa ukuthi 2023 i-inflation ize to double digits. Kathesi ku-265 kodwa izithembiso zikahulumende ngezokuthi izehla below 100. Kathesi akula okutshengisa ukuthi kuzenzakala khonokho, kodwa silethembele ukuthi i-inflation ingehla, abantu bethole imali eyokuthi basebenzise. Okunye esikubone kwenzakala ukuthi kwaba lempi e-Russia ne-Ukraine enze ukuthi ibe lokuqonga okukhulu kwintengo yamafutha petrol and diesel. So sibona njengani khonokho okwenza ukuthi intengo ikhwele, njalo ama-basics abe expensive kakhulu, okuthi abantu bengakwanisi ukuthi bephile nyanga ngenyanga ngenxa yentengo ye-fuel. Kuvuleni njalo ukuthi i-fuel cost yalapha eZimbabwe okuningi kwabo khona indaba yama-taxis akufiwe uyona leyo. So silethembele ukuthi engxenye intengo zefuel zizastabilizer, njalo kuzenza ukuthi intengo yama-basics lapha eZimbabwe ibe stable ngikahle. Okokugcina engibone yindaba yamandla kagesi. Indaba yamandla kagesi inzima kakhulu lapha eZimbabwe ngoba intengo eziningi ezama-basics nxa ungena amagesi so sitsho ukuthi abantu bayabesebenzisa i-diesel ikakhulu. So ukusilela kwamandla kagesi ikakhulu ekupheleni komnyaka lo akwenza ukuthi i-industry ingakwanisi ukuthi isebenze ngendlela ebesiyikhangelele yona, njalo kwenza ukuthi intengo zama-basics ikhwele njalo ngoba abantu bebesebenzisa i-diesel as opposed to indaba yamandla kagesi. Ubona njengani okunye okumele uhulumeni akulungise khonokho, ukuthi abe ne-plan eqinileyo kakhulu yokuthi amandla kagesi njengoba futhi yena uzaba ne-industrial output enkulu kakhulu, kumele sibe namagesi ayazele bekuthi i-industry isebenze.
UMnumzana Masimba Kuchera yingcwethi kwezomnotho exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni zithi bezithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo zikhulekela umnyaka omutsha ongcono. Izulu eseline endaweni ezithiyeneyo zakule imango selinike abalimi ithemba lesivuno esingcono. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Uzulu emaphandleni uthi umnyaka lo ubunzima ngoba bebhekane lendlala, ukuzwela amanzi kanye le mali yokunakekela. Ngalokhu uthi ukhulekela ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo. Umnumzana Dennis Ncube isakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi iningi lezakhamizi lugqibe nzima lomnyaka.
Umnyaka 2022 hayi sidonseka nzima, sidonseka nzima sibili, abantu badonseka nzima, uhlutyekwa, kulanjiwe, kungela mali, kungelani.
Ukansilaka wa-10 eGwanda North umnumzana Amon Clinic Ngathi uthi bahlaselwe yindlala enkulu lonyaka.
Njengoba vele besisendlaleni nje, namanje izimuli lokhu ezisendlaleni. Bakhona abafeleze inkomo, so umnyaka ka-2022 awuzange usenzele kahle. Sikhangelele ukuthi u-2023 uzoguqula izinto, abe ngcono.
Unkosikazi Sethekele Chabangu, ongumqondisi wenhlanganiso lelwamalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe, uthi indlala esemakhaya idale ukuhlukumezeka kwabesifazane.
Uma ngabe uyalalelisisa kahle ukuthi lezi ndubo ezokuhlukunyezwa kwabomama zisuka ngani, uthole ukuthi imbangela yakhona yikuswelakala kwemali, yikuswelakala yempuphu, yikuswelakala kwezinye nje izinto ezingezokudla nemali yokuthi ihambise abantwana esikolweni. Uthole sokulabantwana asebephume ezikolweni bengasakwazi lokuqhubekela phambili, ugcina abantwana sebesiya kwenda bebancane ngoba besuke bekhangela isimo sasekhaya ukuthi isimo sinjani, sebeze begcina bezendisa bebancane ngoba bezama ukubalekela indlala ababhekane nayo emakhaya.
Umnumzana Zwelithini Gabula isakhamuzi Wilonke eGwanda North uthi ukubhidlika komnotho wakuleli kuda lokuthi bathwala amagabha avuzayo.
Ekuphileni kwansuku zonke njalo, nxa sikhangele intengo zempahla esizithengayo, le transport yokuhambisa, sibone ukukhuphuka kwentengo kubangelwa ukudula kwamafutha. Kuyenza ukuthi-ke intengo zonke phose zikhuphuke ngendlela enyebe ngumangaliso. Lokho kudale uhlupho kakhulu ezakhamizini, njengoba silo kuhamba nje okuninginingi okuya emadolobheni lokuya ezabelweni ezishiyeneyo, kwenzeke ukuthi inhlawulo efuneka ekuhambeni ikhuphuke.
Uthi njalo kuyadinga ukuthi kulungisiswe amadamu ukuze bengahlutshwa ngamanzi.
Obunye ubuzima esihlangane labo ngobokuswelakala kwamanzi. Amanzi asuke aswelakala ezabelweni, emadamu, emfuleni, emithonjeni, lakuma-boreholes, ngenxa yokuthi izulu ngomnyaka owandulelelo belingazange line kuhle. Hlupho lwamanzi lube ngenye into ehlukuluzayo abantu kakhulu.
Umnumzana Colin Gwenya oyisakhamuzi seMatobo uthi sebethembele emasimini abo njalo bakhulekela ukuthi izulu liqhubeke lisina kuhle ukuze bathole izivuno esizabaphilisa ngomnyaka ozayo.
Ngaphandle komkhathi kaNkulunkulu, hhayi, izulu linile, abantu bayazamile ukuqhaqhwa phansi balinilinela siphumile. Kuyathembisa for the time being ukuthi maybe singavuna nyana okunye okulutshwana. Isimo sibi, ilizwe lilamali, umnotho uphansi.
La mazwe agcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo evokole insiza.
Umlimi usibusisile ngezulu, izilimo zethu zinhle, ziyabukeka, siyathokoza ngalokho.
Ukansila kawa-13 eGaranyemba, umnumzana Miklas Ndlovu, uthi ukhathazekile ngokusasa yenja yalamuhla esigabeni sakhe.
Ongahambanga kuhle ludaba lwababalisi ababengenelisanga ukuzisana lomqhashi wabo owabisela imfundo yabantwana emuva, okwenza iningi labantwana besifazane bagcine sebezithwala ebancane. Yalo kwenza impilo yabafana labo baphatheka ezenzweni ezafaka impilo zabo engozini, ikakhulu izidakamizwa.
Okunganikuhle kwezulu ngomnyaka odlulileyo sekuthe iningi lezakhamizi zemaphandleni kulesabelo libhekane lendlala enkulu. Ugatsha lukahulumende lubona ngokunakekela abaswelayo olusesha welfare luzena ukugeba uhlelo lokubhalisela labo abazathola usizo lokudla kodwa abaningi bakhala ngokuthi beqiwe kulolu hlelo. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda Albert
Sibonga lapho u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe. Okwamanje siphe uSthandekile Mhlanga ithuba lokusipha uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyewosa. Yena ochasisa kabanzi ngesinqumo sogatsha lomanyano we-United Nations olwe-African Commission on Human and People's Rights olunqume ukuthela eZimbabwe kumele livumele abantu betshengisele ngokuthula bengakuhlukunyezwa. Uthi inhlanganiso yakhe ekhangeleleyo ukuthi kube lobubelo ngomnyaka ka-2023 ngalesi sinqumo.
Kuhle kakhulukazi kuze lonke le-Afrika mbe emhlabeni wonke jikelele ukuthi i-African Commission isiqalisile ukuthi inike izinqumo ezinjengalesi. Siyayithanda ukuthi siyibonge kakhulu ngoba izinike ithuba lokuthi ichaze kabanzi iyelule lezi zizathu zayo ilumbanisa amalungelo ukuthi leli lungelo lihambelana laleli kungephula leli leli yabusile phule laleli. Ngakho kuqakathekile kakhulukazi lokho.
Sesikhuluma ngabesifazana seke sabona ensukwini ezedluleyo kusiba lodlakela oluqondiswe kubo abesifazane. Ungathini ngokwenzakalayo
kulodlame kwezombangazwe njalo lokuhlukuluzwa kwabantwana? I-African Commission ithe isinike isinqumo lesi kayizange ikhangele kuphela kulungile lokutshengisela ngokuthula, ibuye yayilula yathi uZimbabwe ilomlando, uhulumende weZimbabwe ulomlando, the state has an obligation yokuthi khona ibone ukuthi khona abantu bayavikeleka ngokuthi khona ifundise amapholisa kumbe abakhangele ngezokuphepha lezi sebenzi zikahulumende nje zonke jikelele ukuthi kuhlonitshwe amalungelo oluntu. So lokhu kuzavikela ingcingobani oyenzani, and lokhu asikuthi kuvela ku-African Commission. Le constitution yethu eZimbabwe ku-section 7 ikhuluma khona lokuthi kumele i-security lama-public officials bathenwe behlangana lomuntu lapha besebenza labantu basebenza laba-rights holders, kumele babe lokuvikela. Singahamba ku-section 44 we-constitution ikhuluma ngokuthi ingcingobani lobani ohulumende kumbe osebenzela uhulumende kungakhathalekile ukuthi ukuliphi lapha asebenzela khona kumele ayenze lokho abathi khona yi-respect, protect and fulfill and promote human rights. Kuthoni khona lokho nxa sesikwelula? Kutho ukuthi balomlando ukuthi u-respect utho ukuthi wena akumelanga ba-interfere kumbe baphazamise ilungile labantu. U-protect ukuthi kumele bakuvikele nxa kulo munye umuntu ephula ilungele lomunye, kumele bona bavikele lelo lungelo. Ongakuthi nxa sikhuluma ngokuthi wena ubuzeka kwehle wathi wena omama bezombangazwe bayathala iwozi yenzani ngakho lokho? Thina iwozi asikhuluma ngokuthi wena i-constitution kayisebenze njengo-constitution, amalungelo kayasebenzi. So nxa sikhuluma ngokuthi protect amaphutha alomlando ukuthi avikele kuthiwa omama laba abafuna ukuphatheka ingqeko kungathi bavikelwe ngumthetho. Kuwumlando wamapholisa, kuwumlando karhulumente ukuthi yabona uya-create i-environment indawo ezayenza ukuthi omama bakhululeke, wonke umuntu akhululeke, labantwana baphephe lapha abakhona. Umanqoba kakhulu lapho kumele bekhona ukuthi isinqumo sikanumber 4 futhi abasinikileyo bathi khona bona kumele urhulumente abone ukuthi khona kuba le mthetho esebenzayo esingathi ngama-domestic laws lama-policies asebenze. Njalo yasikhongozela ukuthi kungabi ngama-domestic laws a-implementwayo kuphela, kumele kube lama-international lama-regional laws lawo asebenze njalo adzikelwa kubonakala ukuthi asebenza uze laba bantu bonke izizalwane zonke ziphephe abantu baphephe ngoba bengabantu ungakhathakeleli ukuthi ungesintu ufazi ungumama ungumntwana ungubaba oqhakathelwe ukuthi amalungelo kumele sikwazi ukuthi ayuniversal ngawo wonke umuntu siyabe singalolu amalungelo ethu kuphela sasilela amalungelo awo wonke umuntu osezimbabwe lonke kwezimbabwe ngoba nxa sokuthe kwaphiwa isinqumo kuba yilokho abathi yi-president
lo ngunkosazana Magodo Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyewoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo luphathelane labesifazane ukuze lizwe ukuthi seliphathelene okutsha lilami osithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC
Sibongeke usithandekile ngohlelo oluqondane labesifazana okwamanje sesiya ku Chris Gande sizwe ukuthi namhla usiphathelani kuliphuma lendaba lichone lendaba
lichona njani zolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje sixoxa lomfundisi uStanis Banda oyihlanganiso ye Zimbabwe Christian Alliance sihlaziya udaba lwegciwane le-coronavirus okuthiwa selimemetheka njalo kwele-China kwesinye isigaba esiduze lesigaba se-Shanghai kubikwa kulabantu abedlula isigidi esisodwa i-1 million ababanjwa igciwane le-coronavirus ngelanga linye lokhu sokwesatshelwa ukuba leli gciwane lilakho ukuthi ligcine licaphakela umhlaba wonke jikelele Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo Abantu abaningi sebakhohlwa ngokuthi lumkhuhlane obhubhano umkhuhlane wekorona ukuya wabakhona azindutshana indawo abantu abakulandelayo ngaphandle nxamuntu engena kumabhanga nakwezinye indawo abadinga ukuthi umuntu afake imask ikanti isikhathi esiningi hayi indawo eziningi abantu abasakulandeli
ungakutshela ukuthi ngokubona kwakho abantu belokhu belandela na iziqondiso zabezempilakahle kudaba lwe-coronavirus
Ngakho kuqakathekile ukuthi sibuyele njalo kulesiyana isikhathi abantu ababekwanisa ukuthi engasuki engagezanga izandla kumbe nxa engena endaweni afake njalo isanitizer lokufaka ama-mask kutsho ukuthi kuqakathekile lokuba umuntu abe lesikhala esikhulu phakathi kwakhe nomunye njalo kulabo abazizwa sebelama-flu kumbe sokunganile umkhuhlane uyabukibo kuyadingakala ukuthi umuntu ahambe ebona udokotela ngokushesha njalo lokuthi angabi duzane labanye ukuze anga telele abanye abantu kuze umkhuhlane lo memetheke njalo siyakhuthaza ukuba lapho kuba le mbuthano emningi siyakwazi thi kuzaba le mbuthano mbuthano okumelela umnyaka omutsha uba abantu bananzelele njalo indlela abazayo behlezi ngayo emacaweni emabandleni le ndawo lapho kuminyene khona abantu abaningi ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki njalo abantu bengathekele
lokho esikuzwa kusenzakala kwele China esizwa kuthiwa khona sekulabantu abaningi ababanjwa igciwane le-coronavirus. Liyabona na ukuthi kungenzeka ukuthi kucaphakele eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Ngiyabona lumbiko sesuza ukuthi lomkhuhlane simemetheka njalo eChina kuyethusa ngoba kuthi ukuthi ungangena la ngaphe eZimbabwe banengi kathi siyakwazi ngokuhamba kwabantu ukuba abantu nesikhathi sekhefu kathi sibe behamba abanye bevakatha besiye endaweni ezehlukeneyo ngakho sananzelela ukuthi lalesiyana isikhathi okwahlupha khona lomkhuhlane ukuba kuba lula kakhulu ukuthi umemetheke usuke kwelinye ilizwe usiya kwelinye ngakho uyingozi engibona esikhanye
ngina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu ngokuba kulolu hlelo sixwayisa abantu njalo sifajekise ukuba lomkhuhlane we-COVID ungaphenduka njalo nxa singasoze siziphathe kuhle.
Lo ke bekungumfundisi uStanis Banda ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilala.
Siyabonga Chris Gande. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba ngupapa wokholo lwesiKatolika uPope Benedict owechumi lasithupha akasekho. Ubhubhe namhla eseleminyaka eyisitshiyangalonye lanhlanu 95 emzini wamakatolika lapho abehlala khona kusukela ngesikhathi esehla esihlalweni ngomnyaka ka-2013. UBenedict uzakhunjulwa ukuba ngupapa wokuqala wesikatolika ukuthiya isihlalo esaphila kumnyaka engamakhulu ayisithupha 600 years kunhlanganiso le. Ukhangelelwe ukubekwa mhla ka-5 kaZibandlela. Kwele Melika, intatheli zindaba unkosikazi Barbara Walters, ubhubhe ngolwesihlanu eleminyaka engamashumi ayisitshiyangalonye lantathu 93. Unkosikazi Walters ube lodumo lokuxoxa labomongameli bamazwe atshiyeneyo kanye labantu abalodumo emhlabeni wonke jikelele kumnyaka engamashumi amahlanu esebenza kumsakazo we-ABC News. Kwezemidlalo namhla sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo omnumzana Thandazani Zimbwa. Sikhangela ukuqakathekileyo okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka ka-2022 okuhle kanye lokubi.
Engathi kuyadalisa kakhulu okwenzakele kwezemidlalo phansi jikelele ngizakhangela iseshakalo esekhona amalanga amabili adlulileyo ukutshona kweqhawe lomdlalo wezenguqu uphele yena obeseleminyaka engamashumi ayisitshiyangalombili namabili ubeka nje imvukuzane yamathumbu ngakho-ke uphumule amalanga amabili edlulileyo uphele liqhawe sibili elalihlonitshwa kwezomdlalo wenguqu njalo kwesikhathi okucatshangelwa khona ukuthi umhlaba wonke nguye umuntu owaziwa ukudlula bonke abantu. Kwenzakala ukuthi kwathi kulempi eNigeria ngabo-1968 wahamba khonale inti leyana yaphela okwamalanga amabili behlonitha khonokho ukuthi uphele wayelento leyo.
Ungathi okuhle kuyini Zimbwa okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka ka-2022?
Sikhangela ikakhulu uma sikhangela imidlalo emikhulu okwenzakeleyo okuhle nxa ngikhangele kwezenguqu iwonkhaphile esanda kuphela khonapha kunyanga le kaDisemba. Ungakhangela ukuthi i-Afrika ilamaqembu amahlanu. Elinye lalawo maqembu iMorocco ithiya yafika esiqongweni ku-semifinal kodwa ayiphumbanga ukufika ku-semifinal. Inqobe amaqembu alalendimela enkulu alamabizo amakhulu oBelgium naboPortugal isiyafika khonale. Ngakho-ke sithi amhlophe kuMorocco khonokho kutsho ukuthi izwekazi le-Afrika mhlawumbe lingaphumelela ngoba lizathola idlabuzane ngokuthi nxa abanye abavela kwizwekazi lethu befike laphana kusho ukuthi namanye amazwe engayafika.
Sithi sesikhangela umnyaka ozayo ka-23 uzasiphathelani kwezemidlalo?
Kwezemidlalo ngibona ngathi abaningi bakhangele ukuthi kuzaba nomncintiswano wabomama omkhulu kwe-World Cup e-Australia lase-New Zealand. Yikho lapho kuzohlangana khona amaqembu awamazwe atshiyeneyo owomdlalo wenguqu bedlalela phela lokho-ke kudlalelwa sekekudlala manje eQatar bazakudlala e-New Zealand nase-Australia. Nomncintiswano omkhulu owabomama ozayenzakala le. Kodwa angithi singaphunga ukuthi iminyaka yonke ijikelele kunalokho abathi yi-UEFA Champions League nayo ikhona izadlalelwa kwele Ngilandi e-Wembley esizathu sase-Wembley ngo-May. Ngakho-ke ngomunye umdlalo omkhulu wonalo okhangelelwa ngabantu abaningi phajikelele balalokho abathi ashizi njalo okwe-cricket. nakho kuyadlala futhi wona lo umnyaka ngakho kuyasomnyaka oniphileyo kwezemidlalo umnyaka sibili olento ezingeke zenzakala njalo abantu abathande zemidlalo bakhangelele leyi emidlalo ekhulumileyo.
Umnumzana Thandazani Zimbwa, yintatheli izindaba yezemidlalo esixoxelayo ekobulawayo. Sesigqiba uhlelo lwethu namhla ngabaculi bethu. Namhla sihamba leqembu elizibiza ngokuthi ngompondo kayintshintshwa, lona elihlabela likwele South Africa. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lamadlalade amathathu kodwa lapha liphethe isingo eliyethu le kunyanga ezisanda kwedlula. Nansi isikhulumeli seqembu.
Yebo, ngithanda ukubingelela abalaleli labalandeli bomsulo. Shukuthi mina igama ngingufearless Emmanuel Sibanda. Shukuthi eqembini awompondo wayitshintshwa singu-3 kulokwazi inkosi Ncube koqhamuka ePlumtree bese kusiba lo Sipho Sigogo naye eqhamuka futhi ePlumtree ngokufanayo. Mina engikhulumayo ufearless ngiqhamuka endaweni yaseNkayi esigodini sasezweka.
Ukuthenga ingoma zenu balithola njani?
Bayazithola kulezi number kusho ukuthi 0786640258
0834241457.
Yiwaphi amazwi owatshiyela abalandeli?
Beziphathe kahle kakhulu kungama-holiday kumanje, njalo bengaphuzi beqede bedrayive behloniphe isizwe behloniphe umhlaba ngoba umhlaba yila okwalala khona okhokho babo.
Baphuma-ke enkundleni ompondo kayitshintshwa ngale esihlebhune kudlalade labo lesithathu elithi amadiploma.
Ntungamili, namhla ubesiphathele umculo weqembu elizithi ngompondo kayintshintshwa. Singakehlukanisi hlobo, sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. Kuningi okwenzakale kweleZimbabwe kwezomnotho ngomnyaka ka-2022, okuningi kwakhona ukuthi izizalwane zeZimbabwe zimdambiyana, okugoqela ukusilela kwamandla kagetsi, amanzi, imisebenzi lokunye. Izakhamizi zemaphandleni esabelweni zezansi yemandebeleni zithi bezithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo zikhulekela umnyaka omutsha ongcono. kuhlelo abaculi bethu namhla sizwe iqembu elizibiza ngokuthi ngompondo kayintshintshwa lona elihlabela likwele South Africa. Oliver Lelisayo ngumagumede uGaino Saiding sithi libe lempela vike lokuthula njalo liqaphele emgwaqweni kulabo abasemangweni.
Ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lila.